siyabonga ndimi lojonga lichona njani emakhaya ikudibana emsakazweni we-Studio 7 ngomvulo mhlaka 18 ngonkwenkwezi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise-Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ngikwami kuudlakela laba sekeli saka kisibanda athi abantu ewayithithi besifuna khona abantu abanda kuphela abazali into kuze namasango bantaba babuye bephakathi kwezoli.
Kuqhamuka udlakela kobulawayo lapho okubikwa kulwisane intsha yebandla le-MDCT ngaphambilini komhlangano obukhokhelwa ngumnumzana webandla, umkhokheli webandla umnumzana Morgan Tsvangirai ekhuthaza uzulu ukuthi engangeni kukhetho lama-by elections.
So bekuyikudiscuss ukuthi kanti kuyini okungenziwa ngenye amanyathelo wana angathathi abantu abadala bakhanye babe bevoice. So ngathi khathesi nje osokube khona yiwona la ama-conversations elesina.
Abasakhulayo abaphatheke kuhlelo lweMandela Washington Fellowship for Young African Leaders ngomnyaka odluleyo abemazweni asezansi kwezwekazi le-Afrika bayahlangana eJohannesburg le-South Africa benikana imbono ngenhlelo zokuzithuthukisa.
Ibandla le-MDCT lithi umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko kuhulumende umnumzana Jonathan Moyo uyaphupha ngamazwi akhe okuthi umumo wezenotho usonganeno elizweni.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Uqhamuke udlakela ngempelasonto edolobheni lakobulawayo lapho okubikwa kulwisane intsha yebandla le-MDCT phambilini komhlangano obukhokhelwa ngumongameli webandla umnumzana Morgan Tsvangirai ekhuthaza uzulu ukuthi engangeni kukhetho lwama-by elections ngenyanga kaNhlangula. Kodwa isikhulumeli sikamnumzana Tsvangirai umnumzana Luke Thambori-Nyoka ulandule ukuthi kube lobudlwangudlwangu esithi imihlangano kaTsvangirai iqhutshwe ngokuthulwa. Abazi ngokwenzakaleyo batshele iStudio 7 ukuthi impela kulokufuthelana ngokungangeni kukhetho lwama-by elections, abanye besithi lokhu kufana lokupha ibandla leZANU-PF izihlalo ngokungangeni kukhetho lolu. Idolobho lakobulawayo liphakathi kodubo lokungezwani kulandela ukumiswa kuba ngumgcini sihlalo okwenziwa umnumzana Gift Banda ngumthethwandaba we-High Court ngemva kokuba umnumzana Madison Hlalo ekhwezela olu daba esithi umnumzana Banda kamelanga abe ngumgcini sihlalo ngoba engelaminyaka emihlanu esebandleni njengalokhu okunqunywa yisisekelo sombuso sebandla.
UDorcas Sibanda owayekethe ukuba ngumgcinisihlalo lolu daba lusalungisiswa laye sowaxotshwa kulesi sikhundla. Kubudlwangudlwangu obuqhamuke ngempelasonto kubikwa kulimale abantu abambalwa. Kodwa isikhulumeli samapholisa kobulawayo umnumzana Mandla Nkosi Moyo walile ukukhuluma le-Studio 7. Unkosikazi Khuphe elaye ubengatholakali kumakhalekhukhwini wakhe. Isikhulumeli sikaTsvangirai umnumzana Luke Thambori-Nyoka utshele iStudio 7 ukuthi ngamanga ukuthi kuqhamuke udlakela emhlanganweni kaTsvangirai esithi kube lokuthula uTsvangirai wenelisa ukwethulela uzulu izizathu zokungangeni kukhetho nxa kungaguqulwanga imithetho. Kodwa umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-MDCT iVeterans umnumzana Suthan Chirota utshele iStudio 7 ukuthi ngempela uqhamuke udlakela emhlanganweni kaTsvangirai.
Ngiyakuqhamuka udlakela laba sekeli saka Gift Banda athi chaya abantu ewayithithi besifuna khona abantu abanda kuphela abazali into kuze namasango bantaba babuye bephakathi kwezoli ebilamakhe insimbi mbone leqhuba besithi bona abafuni abantu abalandeli babuhlalo abafuni abantu abe-veterans activist association ebizwa ithiwa yifa laba bathi kuthiwa ngamanga obvious ngabantu ababezama ukuthi bezame ukuthi begula umlilo phansi. So liqinise ukuthi abantu beyekhiseka, abantu aba izakhamizi ezazibuye ukuthi zizobona zilalele ubaba uTsvangirai, umongameli uTsvangirai, zagcina ziphuma e-White City zizihambela. Ngingatsho futhi ukuthi kwaba yisimanga ukuthi bona laba abantu ababe-supportive banda bathe befikile e-White City abazange behloniphe umongameli uTsvangirai, okwenza ukuthi umongameli abize abafana ababili lapha ehleli khona wabakhuza ngoba abafana labo babehlabela ingoma bethuka u-KPFA ne-province u-Dr. Sibanda. So laba abakhuza abazange bebe-violence hhayi labo abantu baqamba amanga.
Kodwa khona kukhona yini ukungezwani phakathi kukamnumzana Tsvangirai lo nkosazana Thokozani Khubi?
Angikwazi ukuthi lokhu angikezwa ukuthi kuthiwa kulo ungazwisani. Into engiyaziyo kuphela yukuthi i-National Council edlulileyo kwaba lokhetho, abantu bekhetha ukuthi bengene ukhetho lelo ama-by-elections asevukile la abuya ngoJune. Into u-Vice President Thokozani Khubi waba behlekana ukuthelela abantu ebayehluleka ukuthi benqobe kulelo. So angikwazi nga kulo kunye, kodwa into esizibonayo zisenzakala ngathi ku-ground ukuthi abantu abasekela o-Gift Banda abazange besincedise.
Umnumzana Swithan Ntshirodza ngomgcinisihlalo we-MDCT Veterans Association bekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekoBulawayo.
Ekhuluma emhlanganweni eJimila eCholocho ngempela viki lapho kunxintisana khona uSkhwica Mfundo Jonathan Moyo webandla lezanu PF kanye lomnumzana Busani Ncube lonkosikazi Gertrude Sibanda abanxintisa bezimele. Umnumzana Tsvangirai ubikwa ekhuthaze abasekeli bakhe ukuthi bengayivota kulolu khetho uhulumende engakaguquli imithetho ephathelane lokhetho. Okungumbiko ohamba ewukhuluma emkhambweni lakhe. Uthe kusobala ukuthi umnumzana Moyo uzanqoba ngenxa yokuqelibezela kwebandla lezanu PF okugoqela ukuthenga amavoti ngokusungula inhlelo lokupha abantu ukudla ngesikhathi sokhetho kanye lokuletha abantu abavela ngaphandle kwalesi isigaba ukuthi bezovota. Kodwa umnumzana Busani Ncube ugcizelele ukuthi usebenza lebandla le-MDCT njalo ukhuthaza abantu ukuthi bemvotele.
Hayi, bekungakabi lohlupho ngoba eqiniseni elikhona ukuthi mbengakaze ngikaze ukugijima kakhulu ezigabeni. Ngingazama ukuthi ngiyagijima lapha phakathi kwabantu. Iproblem engihlangana layo ukuthi ngiyathwesana ukuthi ama-members engiyabe ngilawo babe sebeke bathuselwa ngabantu bezana ukuthi bisanini lokuzena ama-t-shirt enu ye lingavotela uBusani ngoba uBusani ngala lutho. So votelanini uJonathan Moyo ngoba uJonathan ngumuntu ongasincedisa ngumuntu olezinto zakhe. Okuyikuthi abantu bagcina sebesithi khona nabona abasakwazi ukuthi bayenzeni ngoba babe betshelwa ezinye izinto ngapha kodwa bona bengabephathi ngoba mina ngisebenza labantu be-MDCT.
Kodwa liyakuvuma yini khonokho ukuthi lisebenza labe-MDCT?
Mina ukusebenza kwami nabantu be-MDCT kuyukuthi njengomuntu obevele engu-organizer we-district. So kuthe sokusiwa kuma-election sasesitholisana ukuthi kuthiwa i-MDC kayiyiekhethweni. Sasesihlanganisa-ke labanye ukuthi khona na akungeke kwenze ukuthi uJonathan Moyo angene enguye yedwa kukho siwena. So sasesikubona kufanele ukuthi khona namina ngingene ngibe yilo ukuze i-independent.
Manje njengoba sizwile umnumzana Tsvangirai sithi abantu bengayivota kodwa behambe nje baye xakaxa amaphepha kuzayenza abantu belivoteleni.
Kungenza ukuthi abantu bengayivota kuhle ngezizathu ezithile nezithile, kodwa-ke eqinisweni ukuthi abantu bona ngokwabo kufanele ukuthi khona nama bengabantu befuna ukuthi bakhethe ummeli wabo bahambe bayovota ukwenzela ukuthi babekwazi ukuthi umuntu wabo obameleyo ngubani.
Siyake sibone njalo kumaphephandaba kahulumende lemsakazo besithi khonokho kade likutsho ukuthi bathi kalila lutho. Kuyalikhathaza yini nxa selikhankasa laphana ebantwini?
Ngathi akusikhathazi kakhulu ngoba bekungadingi ukuthi umuntu lolutho olunganani kumbe kulezinto ezinganani. Sikhangela ukuthi sifuna ukumela abantu beTsholotsho North ngezizathu zokuthi vele azisafuni ukuthi zivotele iZANU PF.
Njoba lisitshutha likangeni kakhulu ebantwini ukhetho solusondele, kwenza ngenhliziyo yenu yonke lokhu ukuthi lifuna ukuncintisa abantu bafuna ukuzwa ukuthi kuyini elibaphathele khona?
mina ngenhliziyo yami ngisebenza ngenhliziyo yami yonke kuphela into ebisafana ukuthi ngihlanganise ngayo ukuthi ngisathi kumelele ukuthi banginikeze i-transport ngoba ngakhuluma labo engangikhuluma labo mayelana ngokungena ekhethweni babethembisile ukuthi bazanginikeza i-transport okungena ebantwini so lakhathesi ngilokhu ngibhizi ngikhulumisana labo anytime ngangena phakathi kwabantu
siyabona inhlelo eziningi esezisongelwe ngumnumzana Moyo lina-ke libathembisana abantu
iZANU-PF ingenile ngezinhlelo eziningi kodwa-ke abantu bona babe bekufanele ukuthi khona nababekwazi ukuthi iZANU-PF vele seyehluleka yehluleka kudala okuyukuthi lokhu eyabe ikwenza yona iyabe isenzeka ukuthi khona nabayivotele so thina esikucelayo ukuthi abantu bengayivoteli bakwamukele khona lokhu ababe bekwenza ba into yanamhlanje ngemva kwakusasa kuyabe sekungasekho sekudlulile ukhetho
lo umnumzana Busani Ncube onxintisa ezimele kukhetho lokudinga ozamela isigaba seCholocho North edalela eParliamente kukhetho lwama-by elections oluzayo ubekhuluma icingweni leStudio 7 ekhonale eCholocho.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930-12080 la ku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abasakhulayo abaphatheke kuhlelo lweMandela Washington Fellowship for Young African Leaders ngomnyaka odluleyo abavela emazweni asezansi kwezwekazi le-Afrika bathe gwaqa eJohannesburg kwele-South Africa lapho abanikana khona imbono ngenhlelo zokuthuthukisa ontanga abazenzayo emazweni abo. Abasakhulayo laba bakhulume kakhulu ngamathuba akhona kwezamabhizimusi e-Afrika ezentuthuko, ezemfundo kanye lodaba lokungena lokuphuma kwabantu emazweni achiyeneyo, i-immigration besola ukuhlaselwa kwabavela kwamanye amazwe kwele South Africa i-xenophobia. Umhlangano lo uqale izolo njalo uphela kusasa. Abakhulume kuwo bagoqela umeli weMelika eSouth Africa lo mkamongameli weleNamibia, unkosikazi Monica Geenhoff. Besuka emhlanganweni lo abasakhulayo laba abaza kuya emazweni achiyeneyo ukuyasebenza le nhlanganiso ezichiyeneyo ezenza imisebenzi ehambelana laleyo abayenzayo emazweni abo. Sixhume omunye wabo umnumzana Emmanuel Ndlovu osebenza le nhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association njalo ozasebenza le nhlanganiso yeMercy Corps e-Abuja kwele Nigeria okwenyanga ezintathu kuqala ngolwesithathu. UNdlovu uchazise okuningi ngokwenzakalayo emhlanganweni lo.
Ungakhangela i-population ye-Africa vele ukhangele ukuthi ingxenye by 2050 ingxenye yabantu kuyose kungabantu abatsha and by then ama-policies le mithetho ezabe isikhona ezafana ukuthi njani ikhangelele kakhulu engade kupromotheni abantu abathi ukuthi banjani ba-realize i-potential bathole amathuba bathole imisebenzi baqala amabhizimusi. So bekuyikudiscuss ukuthi kanti kuyini okungenziwa enye amanyathelo wana angathathwa abantu abatsha nabo bakhanye laye babe bevoice. So ngathi khathesi nje osokube khona yiwona la ama-conversations elesina
liqeda lomhlangano sokusenzakalani sizwa kuthiwa abanye benu baza kuya emazweni achiyene.
Kuliqiniso mfowethu umhlangano lo uthithi uzaphela kusasa and then ngiyewenzi abanye bazakuya endaweni ezithineyo ukwenza engathi ngama-internship like mina ngizenje ngizakuya kwelase-Nigeria e-Abuja lapho engizasebenza khona le nyeinhlanganiso ekuqhuba umsebenzi okhangelana la ephathelane lokuthula so ngizaka khona le for engathi i-3 months then bakhona abanye baye-Uganda abanye baya eMalawi bakhona abazaze eZimbabwe ngokunjalo ukuthi siyethola i-experience ekuhleniyo kumazwe esingahlali kuwo.
Kuyini okukhangeleleyo kuhambo lwakho lapha lokusebenza le nhlanganiso le yaseNigeria?
Mina engikhangeleleyo kakhulu ngathi ziyafunda ukuyathola ulwazi ngendlela zekukhona okho engilakho njalo lokuya engathi kuyashiya khona okho esengikufundile. ngoba umsebenzi zabe ngiyenza ukhangela indaba ze-advocacy ukukhulumisana lenkokheli ngendaba zokuthula. Mina ngathi ngiyenza umsebenzi onjalo ngenhlanzi yobulawayo progressive regions of the city, but ngikhangele i-issue ze-service delivery. Kukanti-ke ngale lapho engiyakhona ngizabe ngiqhuba njalo engathi umsebenzi ofana nayo, kodwa ngikhangele endabeni zakhe zokuthula le-peace. Sikhangele ukuthi njenge-Nigeria njengendawo engani khathesi kulokulwa ukuthi lokungahlalisani okuthize endaweni eziningi. So ngikhangele nami ukuthi ngiyebona ukuthi bona baqhuba njani inhlelo zani zokuthi bahlalisane.
Umnumzana Emmanuel Ndlovu ngomunye wabasakhulayo abaze eMelika phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship for Young African Leaders nyakenye. Njalo ophatheke emhlanganweni wabatsha laba oqhubekayo kwele South Africa. Kunjalo nje abasakhulayo abazaphatheka kuhlelo lonye lonyaka sebekhethiwe njalo abavela eZimbabwe bangabachumi amathathu. Bakhangelelwe ukubuya eMelika ngenyanga ezayo. Ibandla le-MTCT lithi umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko kuhulumende omnumzana Jonathan Moyo uyaphupha ngamazwi akhe okuthi umumo wezenotho usunganeno elizweni. Njalo izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwamanye amazwe seziphenduka ekhaya ngobunengi. Umoyo wethu le amazwi la kungxoxo ayenze lo msakazo we-BBC namhla ekuseni kuhlelo oluthiwa Hard Talk. Kodwa ubona ngokuqhutshwa kwenhlelo kwe-MTCT umnumzana Bednico Bebe uthi uyamangala ukuthi umoyo uhlala kuliphi ilizwe. Ngoba iqiniso kuyikuthi umnotho oqhubeka ubhidlika ngamandla, njalo abantu abaningi besuka elizweni besiyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe.
Uyabona, ngabona ungubaba usehluleka ukugcina umuzi wakho lemuli yakho uzowugcina usenza okwenziwa ngabo-Jonathan ukukhuluma amanga amabi kangaka ukuthi umnotho welizwe uyathuthuka izinto ziba ngcono. Sure, unless ngenxa yethu yena usitshela ukuthi khona utsho abantu abafu-South Africa ngokudipotwa bengala maphepha aqondileyo besiza eZimbabwe. Yibe sibabona besiza eZimbabwe ngoba angiboni ukuthi kulo muntu oweZimbabwe owasuka waya kwelinye ilizwe lapho kusetshenzwa khona okunezinto eziphileka khona angabuya elanda okusikubonayo lapho ekhaya. Ngoba lapho kulapho ekhaya sure izanu noJonathan wabo labo batsho njalo ngabe kuthiwa khona siyabaclassifya ngabe sibaclassifya ukuthi ngabantu abangosathani ngabantu abanxabe lamadlozi amadlozayo ngamadlozi ababi aloyayo ngoba naye ngaloyi abangeke bakhuluma into enjani. Yibo abasikolalela umnotho welizwe leli sinjenje nginxabo kodwa bathi bona abantu bayaphendula eZimbabwe belanda amanyala nje.
Ungasichazela ukubana unjani umumo njengoba uyiphika imbiko kamnumzana uMoyo?
Ngikhuluma kathesi eZimbabwe nasikhangela i-growth rate itshengisa ukuthi i-growth rate ye-industry ngikhulume ngaletho ukukhula kumbe ukuthuthuka kwe-industry esikubona eZimbabwe lapha abantu bathothwa baluza imisebenzi nsuku zonke. I-industry kumbe ngithi amakampani avala nsuku zonke pho lokho kuthiwa uyathuthuka umumo uyaphambili yikuphi? Nasikhangela yena ngikwakuhulumende usesehluleka ukuholisa izisebenzi ngokufaneleyo ikakhulu izisebenzi zikahulumende. Sikhangele uhulumende kulendingeko kathesi abantu bayalamba sikhuluma kathesi kule ndlala enkulu abavunanga abantu especially kule Mandebeleni lemasingo abavunanga lutho kusiya kwezindawo emanikaleni. Kodwa-ke iZimbabwe yehluleka ukuthi ibadingele ukudla bona babantu. So lokho kuthiwa kuyaimprova yikuphi? Awubona ukuthi yikuphambana nje kwabantu basebephambene sikuswa ngabantu abaphambeneyo konke lapo.
Umnumzana Bednico Bebe ubona ngokuqhutshwa kwenhlelo kubandla le-MTCT obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Studio 7 Live Talk lamuhla sikhangela ubudlwangudlwangu osobuqhamuke phakathi kwamabandla abalisayele MTCT lelizanu PF ngaphambilini kokhetho lwama-by-elections.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Singakangena esigabeni esilandelayo, wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Ukusabalala komkhuhlane we-Ebola kubikwa kuqhubeka kusehla kwele-Sierra Leone. Imbiko ephuma esigodlweni salelo lizwe iFreetown ithi osukuphathise kwehliseni udubo lolu imfundiso ephiwa uZulu ngokuvikela ikakhulu emacaweni enkolo zonke ezigoqela ezesiKristu lezesiMuslim. ELeSierra Leone lilizwe elilamakholo amaningi esiMuslim lawesiKristu, kodwa okujabulisayo ngamakholwa ikuthi ngamakholwa ahloniphanayo njalo kalwisani, okwenza inkokheli zenkolo lezi zenelise ukusebenzelana ndawonye.
Esigabeni sethu sendaba eziphathelane lezempilakahle lamhlanje sikhangela uhlelo oluqhutshwa inhlanganiso yabodokotela balekwemelika e-Operation of Hope olokuhlinza abantwana abazalwa begogekile umlomo unamathelene lamakhala esibhedlela seHarare Hospital. Lolu hlelo lusungulwe ngomvulo ngeviki edluleyo njalo lukhangelelwe ukugqitshwa ngolwesithathu kuyonale iviki. Omunye wababona ukuqhutshwa kwalolu hlelo eHarare inkosazana Martha Pami uthi okwamanje sokuhlinzwe abantwana phose abangamachumi amahlanu i-48. Omunye umama oncedakale phansi kwalolu hlelo olomntwana ohlinzwe lamhlanje uthi ujabule kakhulu ngoba ukuhlinzwa komntanakhe kuphumelele kakhulu njalo usenelisa ukudla kuhle. Ukudla kungaphumi ngamakhala lapho nxa esethe wakhwehlela njengakuqala. Lo mama okhethe ukubizwa ngokuthi nginaka blessing uxoxelo Praxedis Jeremiah we Studio 7 echasisa ngokujabula kwakhe ngoncedo aluthole kwabe Operation of Hope.
Rathi Zomuza nginaka blessing ngihlala emzilikazi khona kwa Bulawayo. Mina umntaka mzele wazala enjalo vele. Kathi sinyakethe ngise Harare eSenral Hospital. So bam operator iyadla sibili kasa kumi sicwako vele ngamakhaakuboni vele se-right tv amnte nami ngamzala lasiyemika-6 October ngamzalela e-Nelson Kobulawayo mnte nami vele ngamzala ele-clip salet so ngathi ngamzala enjalo amasista bathi hhayi kuyalungiseka kuyalungiseka khonokho vele ungabi nge-stress ngakulalela khonokho bathi kuzawuye abadokta abavela khatshana bazalungisa abantwana wona lawo nangathi oright. Ngathi ngihamba emzilikazi ekliniki ngafike emzilikazi ekliniki amasista bambuza athi kati why ungahambi lo mntwana ngathi ku-operation nangabatshela ngathi umntwana nami ngambuka abakangifoneli bathi bazamfonela wona ngathi oright cele ukuthi ungasuka la uhambe futhi empilo uyozwisisa ukuthi umntwana kuza-operatwa nini. Ngangasuka kona phana emdilikazi clinic ngisiye empilo esibhedlela ngafika laphana ku-outpatient banilayela kwenye indawo ngoba ikhathi vele ihambe vele ayikho thina sathi ayi-right sizahamba mte namvelayangadlikuse vele ngathi ngiisithwala iporiji angathimula vele iphume ngamakhala bathi ngamnika ithako vele angathimulaikuphume ngamakhala
balibhatalisa yini ukuthi umntwana azahlinzwe?
Hayi, ababhatalisi baya-operate kuphela.
Mkhuthazo bani ongayipha omama abanye abaludubo olufana lolwakho?
Mina ngiyabakhuthaza vele omama abaludubo olunjengami vele ukuthi bangabi nge-stress vele kumbe bangakhathazeki vele empilweni yabo kuyatholakala vele kodwa umlimi vele uyawazi vele ukuyenzelani nokufana amadokta abawazi ukukulungisa khonoko vele into ezincane kuyalungiseka vele mina ngangalathemba vele ukuthi kuzalungiseka bathezi vele ninethemba vele ukuthi hhayi uNkulunkulu uyawazi into ayiyenzayo.
Amazwi ongathanda kuwatsho kulabo aba-Operation of Hope
Mina ngithanda ukubonga uNkulunkulu vele ngabo khona kwangenzele khona vele ngangalathemba vele ukuthi umntana wami vele uzaba ngizalumba vele ngangalathemba ngoba ngayenza ukuthi ngihamba vele phandle abantu bayenhleka vele asithi ye umntana wakho unjani ye wamzala njani beyenhleka mina ngangizulela ngalandaba vele ukuthi abantu bathi ngemntanami kodwa vele kathesi ngilisilisile manje buye yakobulawayo abangani wami nezihlobo zami zizambona umntwana zizamangala
ubabonga njani aba operation of hope
mina abantu laba mina ngiyababonga ukuthi uNkulunkulu ngiyacela sibili ukuthi abayingezelele insuku zabo zingezelele vele kuze kube nini nanini vele baze ba-operatele ezizukulwini ngezizukulwini zethu
lo bekungunakablessing wakobulawayo umama olomntwana ohlinzwe ngaphansi kohlelo lwabodokotela bemelika ole-operation of hope
Uhulumende weMelika uthi ukhathazekile ngokuphathwa kwezibotshwa zezombusazwe kwele Belarus. Ekuqaliseni kwayo nale inyanga kaNkwenkwezi mhla ka 4, oke wancintisa esikhundleni sikamongameli kulelo lizwe uMnumzana Nikolai Satoyevich. Ugwetshwe ukuhlala ejele lapho okungaphileki khona lula, kufaka impilo yakhe leyezinye izibotshwa alazo engozini enkulu. UMnumzana Satoyevich ugwetshwe ukuhlala ejele okweminyaka eyisithupha ngemva kokufunyanwa elecala lokuphatheka ekutshengiseleni ngokuthula esola impumela yokhetho lokudinga umongameli ngompalakazi ngomnyaka ka-2010. Ele Melika lithi likhathazekile njalo ngokwalelwa kukamnumzana Mikhalai Dzadok ukuphikisa isinqumo sokwengezelela isigwebo sakhe okomunye umnyaka ngemva kokugqiba esakuqala. Umthethondaba wele Belarus unqume ukwengezelela isigwebo sakhe ngomunye umnyaka ngemva kokumethesa icala lokungalandeli izinqumo zejele lapho akade ivalelwe khona. Ubemela akhululwe ngombimbitho esegqibe isigwebo sakhe sakuqala. Ngemva kokubanjwa ngamandla ngamazwe womhlaba, uhulumende kamongameli Alexander Lukashenko wenelise ukukhulula izibotshwa zezombusazwe ezimbalwa. Phakathi kweminyaka emibili ebalisa u-2011 no-2012, iziphathamandla zeBelarus zibikwa zikhulule loba ukuxolela iziboshwa ezimbalwa ebezinikwe izigwebo ezinzima ezingahambelane lamacala ebezizetheswa afana lokutshengisela ngokuthula impumela yokhetho lukampalakazi 2010. Iningi lalezi ziboshwa zibikwa zibanjwe ngamandla ukuvuma amacala ukuze zikhululwe. Okuyikho kwenzakale kumnumzana Andrei Saniyako, lo mncedisi wakhe ababotshelwe ukutshengisela ngokuthula ngo-2010 bazokhululwa ngomnyaka ka-2012. Kodwa okudanisayo, lezi zibotshwa zibikwa zisithi zingakhululwa ziyabe lokhu zilandelwa zinhloli zikahulumende lamapholisa eNcitha. Ezinye zazo ziyalelwa lokuphuma elizweni kodwa zinganikwa izizathu zokwalelwa ukwethekelela kwamanye amazwe. Ngakho-ke, ekuhlolisiseni indaba yokuphathwa kubi kwezibotshwa lokhu, uhulumende weMelika uqinisa inkuthazo yakhe uhulumende weBelarus ukuthi akhulule zonke izibotshwa zezombusazwe ngokuphangisa kungela migoqo, njalo abone ukubana imithetho yokulondoloza ukuthula iyalandelwa.
Okuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Kuqhamuka udlakela kobulawayo lapho okubikwa kulwisane intsha ebandla le-MDCT phambilini komhlangano obukhokhelwa umkhokheli webandla uMnumzana Morgan Tsvangirai ekhuthaza abantu ukuthi bengangeni kukhetho lama-by-elections.
Ibandla le-MDCT lithi umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko kuhulumende uMnumzana Jonathan Moyo uyaphupha ngamazwi yakhe ukuthi umumo wezenotho usunganeno elizweni.
Abasakhulayo abaphatheke kuhlelo lwe-Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders ngomnyaka odluleyo abemazweni asezansi kwezekazi le-Afrika abahlangene eJohannesburg kwele-South Africa benikana imbono ngenhlelo zokuzithuthukisa.
Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga sikhona pha eWashington DC.